Yey, nantu kudaba ke esiphoka ngalo lamhlanje ukuthi amabandla aphikisayo amaqamqamu njalo afuna ukungena kukhetho kungakalungiswa lokho ngani kuyahlupha okunjengama reforms ukuthi nxa abantu bevota kumele benzeni njalo ngavota sokukhulunywa ama results kumele kwenzeni ngamafishane sibili ubona ngani kuyenzakala yini ukuthi amabandla abambane kuyiwa kukhetho lo.
Ngiyayibonga inkulumo yakho babuDube, zokuba nzima ngoba amabandla esikhuluma ngawo engamaqamqamu kakhulu yilawa agijimisa i-agenda yeZimbabwe. Kanti ngakwelinye icele thina njengemthwakazi Republic Party sigijimisa i-agenda ehlukileyo eyokuphuma kwele Zimbabwe. So ke angikholi ukuthi thina singatsho ukuthi singamaqamqamu. Abangamaqamqamu yilabo abakhangelele kwezeZimbabwe politics.
Ye, ngiyakuzwa sibili uyakhuluma babumoyo. So nxa sesikhangela ke uyaphambili ubona ngani pho kumele lenzeni ukuze ithi linqobe ngoba kungangena imthwakazi Republic Party, kungena i-MDC Alliance, kungena i-MDCT iyadlelana amavoti la. Izanu nxa iwine nge-5 votes ingaseligeletshulane. Kunjengamakhasi phela.
Yebo babuDube, ngicabanga ukuthi ona la amabandla nje obuwaqambile aseyiziqephu ezifika 3 or more than ngabantu abaqala bebonke babhazukana phakathi. Engijiloyo ukuthi mina i-agenda yabo le yethu itshiyene yikuthola ukuthi bahlala beqamukana ngoba abanye bakhona bamotivethwa yimali ayikhona zinhlupho zabantu, kanti abanye bakhona bavumela izanu yabangenela yabahlikiza. Uzananzela ukuthi MDC phose zonke lezo ziqambileyo ekaMonzora eyahenjwa ngu-Emerson Mnangagwa la ekaChamisa, yabona ukuthi bebehenjwa izanu PF. Uzakhumbula ukuthi umgaba uthe esifa evotela uChamisa kwaze kwavela lokuthi uyabasponsa ngemali. So ke engingakutsho ukuthi kwele Zimbabwe akula opposition party because most of them they are being controlled and handled by izanu PF.
Nxa usithi akula opposition party usho ukuthi lana likho phela.
Thina ngizibaleli ku-opposition yeZimbabwe babuDube, yikho kuthiwa siyimthwakazi. Imthwakazi lilizwe baba, lokho kumele kucace kuwe la kubalaleli.
Ye, kodwa technically babo umoyo lokho kuyiZimbabwe akwathi ukuthi sokwadivide kusese kunjalo.
Ye, kathi angithi baba la ngaphandle kwalokho kathi engani izaphu lezanu before 1980 independence besilwa lo Smith babezibizwa zaphu standing for Zimbabwe, zanu standing for Zimbabwe. Kambe angithi identity yakho yiyo evezayo ukuthi uyenzani. So ke we cannot disown our identity even singakaphumi eZimbabwe.
Ye, mfisa ukuthi ulalele lapha ke ukuthi umafa uthini ngakhona kwesixoxa ngakho sibili umuzwe uzabekela ke lathi sabe silalele khonapho ukuthi ingabe khuluma esiya ngapi. Nangu-ke lapha-ke ubaba umafa uyakhuluma sibili ngokutsho kwakhe abantu abakhuluma ngokuthi iZimbabwe ngamazwe amabili bayazikhulumela ngoba umzilikazi wayindoda eyayithuthukisa ilizwe leZimbabwe hatsho ukuthi wakulo bandlululo. Nangokumuzwe khonapho
ungalungayo bamachobane enkosi uhlanga ngiyabingelela imele i-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba Nelson Chamisa. Into yokuqala mahlabezulu yikuthi thina ifuna ukugxila kakhulu kumbali yeZimbabwe lapho amakhiwa engakabuyi esingathi i-historical perspective, bese sikhangela njalo ukuthi kanti kwenzakalani khathesi eZimbabwe current infiltration by ZANU-PF using other political commissions. Okwesithathu, sifuna ukubona amabandla la asephongunyuka njengamakhowa ukuthi vele ahloseni avela ngaphi enzayo. Bese sikhangela njalo inketo abachabi esisetshenziswa ngabanye abantu ukuzama ukudivide abantu ebundebeleni sibe lokhu esisike inguqu zemlomo ukuthi bahloseni konke lokhu ngizakuchaza. Okokwesine, ngifuna ukuthi sikhulume ngokuthi singenzani esingathi i-way forward njengoba sihlupheka sonke. Abanye sifuna ukuthi sibe sizibuse, abanye sifuna ukubuswa izanu, abanye sisetshenziswa izanu, abanye basetshenziswa izanu ukudivide abantu besintwini bezenza amaqhawe amaNdebele. Yikho-ke sizama funa ukucubungula ukuthi kanjeni umzilikazi yena wayengumuntu onjani. Mahlabezulu, isizwe sikamthwakazi sikamzikazi ungwalukola machobana sasuka eGoli safika ngapha ngama 1836 lapho esahlangana labantu balapha isikhathi esiningi basuka labantu abavela ezansi bahamba bahlangana labanye abantu abendla baze bayafika ngapha kwelikamambo bafika bahlangana labo basebenza kahle baba ngabantu banye umambo lomzikazi babe ngabantu banye yikho ke abazange babe ngabantu abahlala behlokozana njalo beqambula umhlambi ngomhlobo umzikazi simithi ngesikhiwa i-national builder i-national unifier yikho ke ngama-1960s khonapho uNkomo labanye baqalisa njalo ukulandelela khonokho okwathiwa ngumzikazi lalo Bhengula abazange badivide isizwe seZimbabwe zabambili kumbe zabantathu siyakwazi ukuthi abanye bathi amazwe mabili kule mephu kulo mngele umngele lowo wabhalwa ngubani wafakwa mbani anti wafakwa ngamakhiwa amakhiwa bawufaka umngele lowo besenzela ukuthi baye ngamandebele lamashoni ukuthi badivided bafake umngele bathe sebehlule amashoni ngo-1890 kwenzakalani angithi baphinda beqa umngele babe bazadiliza inkosi loBhengula yikho kungake wavuma okwenziwa ngamakhiwa umngele usithi ngowamakhiwa wona amakhiwa usithi awathandi yikho ke sibona ngani konke lokhu kuyize umzikazi kazange ebandlulule abantu ngomhlobo yikho zabona izibongo zethu ziqubene njalo lamasosha kamzikazi ayevela ngapha emashonalendi ayetrainwa khonaphana empopho ephumula ngamakhosi kamzikazi yikho ke abantu bonke laba abahamba betshela abantu besithi bafuna ukuqhuma isizwe ngoba abafuni omunye umhlobo yikubheda okuphindiweyo ngenxa yokuthi uNkomo laye kazange vele kulandele lokhu kazange kuvume inkosi umzilikazi lo Bhengula kazange bakuvume bona yinzalo zangaphi uma zizinzalo zikamzilikazi abazoba bamzilikazi abasoze benza into egange kanjalo kutshengisa ukuthi vele bathunywe izanu PF ukuza destabilize EMDC emathebeleni kodwa lokho asoze kube lu asoze kwenzakale ngitsho mahlabezulu ikuphupha nje
baba umoyo nantu daba khona
ngiyabonga baba uDube kuyadanisa inkulumo ekhulunywa ngubaba ongumuntu omdala ubaba uMagalela actually sile Beitbridge border post eyasayinelwa inkosi loBhengula ngo-1887 sibe le Ramagwebana border post ePlumtree laphana eyasayinelwa inkosi loBhengula ngo-1888 sibe le Livingstone Zambia eyasayinelwa ngo-1888 again le Stalianda Jameson esekhwekhwe eMnyathi ngo-1891 amabhoda layo engiwabaluleyo amathathu ngaphandle kweyemnyathi wonke ayahlonitshwa emhlabeni emazweni omhlaba jikelele ubaba uMagalela njengabanye abantu bempumalanga actually nganjile ukuthi ubaba uMagalela ngizagcina mveza ukuthi uvela ngaphi njengoba yena ezenza omondebele than us ukuthi kibo kuseMount Darwin angeke ngubeke ke namhlanje akala ndlela angasitshela ngayo yena ngobundebele ngoba yena okokuqala akuzwisiseki ukuthi why ezofihla i-identity yakhe ukuthi uvela eMount Darwin abe sefuna ukuzenza indebele. Okwesibili, ku-League of Nations ka-1870 i-Berlin Conference, ngilayo imephu leyo eyibufakazi obugcweleyo esingabufaka edandalazini ukuthi ngo-1870 imathebelele nje yayivela ikhona ku-League of Nations ku-Berlin Conference ililizwe. Ku-League of Nations yona leyo iMashonaland kasizange sayibona angadinga uMagalela agebhe phansi kumbe ayenzeni ngasozayithole irekhodi yeMashonaland iyi-part of isizwe lesathina yena umzilikazi wabusa isizwe sonke mhlawumbe lamashona ekhona. Abo babumagalela leMDC ngabantu abangelaqiniso abathethe abantu bemathebelelendi babenza nje iwalkover bacabanga ukuthi ngabantu okumele babuswe yibo bevele eMpumalanga. Ubaba uMagalela kakasitshela ukuthi code triple X abayibhala beyiMDC besithi bafuna ukutheka over ukubusa mashwe emathebelelendi befaka ama-leaders ayo esishoneni ogoqela yena lama-councillors angu-17 afakwe nguNelson Chamisa kobulawayo. Lo deputy mayor ngo-2018 bekubhale kwaphuma kunjalo lamanye ama-MPs lama-senators atholakala ukuthi kaMthwakazi. Thina kasiphuphi, uMthwakazi wayelilizwe akusonto esingatshona siphikisana ngayo. Okwesibili, ubaba uMagalela angasitsheli ngobaba uJoshua Nkomo. Ubaba uJoshua Nkomo kukhona okuhle akwenzayo, akhona amaphutha awenzayo, njalo impilo yethu singabantu bakaMthwakazi siyimeji ngobaba uJoshua Nkomo. Ngobaba uJoshua Nkomo wayevele ngakunanzelela ukuthi abantu beMpumalanga bayamthengisa, bayamsebenzisa, bachokoza umfula ngaye. Yikho uthola ukuthi lanamhlanje yona iMDC yona leyi lezanu PF bonke bafuna ukusebenzisa ibizo likababa uJoshua Nkomo besithi wayiyinationalist engathandi ukwehlukanisa abantu. Kodwa kuliqiniso yikuthi bona abantu beMpumalanga babenefitha kakhulu kundlela ubaba uJoshua Nkomo aphatha ngayo umzabalazo, ngoba wayecabanga ukuthi la iZimbabwe uzayibusa. So ke ubaba uMagalela engathi thina njenge-MRP sisetshenziswa yizanu, boni MDC sebedabukane babazimvava mhlawumbe ezedlula 7 kulibandla eli-1 elilabo less than 25 years ngenxa yokuthi izanu yaba infiltrate yabesebenzisa. Why engakhuluma iqiniso ubaba uMagalela?
Yes, siyakuzwa kakhulu ke, kuhambe khonapho sizokunye njalo akukhulumayo lapho uMafa kuhambe sibelungayikhatshana nangu lapho.
Yes, singakhulumla ngalize liphume noma lize litshone, kanti siya ngaphe singathi i-way forward. Thina be-MDC okokuqala sithi sifuna ama-electoral reforms. Sifuna ama-electoral reforms ukuthi ama-CIO aphume wonke kuZimbabwe election commission. Sifuna abantu abaprofessional. IZimbabwe Electoral Commission ayibe independent, izimele mpo, hayi othi gumba abaqala abatshaya ifoni besizwa ukuthi umnanga kuthini. I-constitution yabaphamandla. Sifuna njalo ukuthi amabandla ayi-opposition angabindani bodwa ngoba yikudlala ngesikhathi. Thina be-MDC Alliance sibindana lezanu PF ngoba yiyo lebhola makithi. Ukuthi MDC thila manye amabandla angasezwe ngwaqambe njenge-MRP abazagcina bephongu sola i-MDC Alliance bathi fanana lezanu angazi ukuthi babehloseni. I-MDC thi yona ayiyaqolotsha isithi ilaba membership ePhalamenti. Konke lokhu sokwenzakala, asiyekelenini abantu yibo abazajaja, yibo abazakwehlulela. I-way forward asambeni kuma-prime, kuma-by-election, asambeni kuma-national election. Abantu yibo abazathini? Abazakwehlulela. Lokhu kuhlalokhu sithethisana kupha amandla lamanyukunyuku kuZANU-PF. IZANU-PF iyatshotshozela sibili, iyathanda ukubona abantu bekhamana, bathi ngesikhiwa lapho okuwakhona okulwa khona impala ezimbili utshani buyasuka. The two elephants fight, kwenzakalani? Utshani buyahluzulwa. Yikho-ke lapha izanu isibophanisa imisila ngabomo. Abanye baphiwa kwizimota kuthiwa ngokwepholadi, abanye baphiwa ngama-allowance, baphiwa ngamaimali ekuthiwa i-Parliamentary Political Finance Act. Hhayi, sebebona ngani sebebusa. Thina sisenandaba kakhulu lama-parliamentary seats. Yebo ye, alungile ngoba sifuna ukuthi labo asiwine three quarters sikhona ukuza kushelakala i-impeachment. Into kade sesifuna ukuthi siye ku-state house siyebusa, kwenzela ukuthi abantu bazuze umsebenzi, bazuze imithi, bazuze imfundo, bazuze ukuhlala kahle, bakholise amalungelo ayinqaba, kube lokuthula, hhayi hlala abantu bethethisana ngemhlobo bethethisana ekungani singabantu esingahlali ndawonye. Asibonenini amanye amazwe e-Afrika noma bebaningi e-South Africa bayahloniphana kulamaZulu, kulamaPedi, kulabantu abaningi amaVenda. Lapha nje sesiphonga kuba ngabantu abalemhawu ngoba sesibonile ukuthi vele abanye vele soze senze lutho. So kufanele labafazi lomfazi lowana kaSolomon owathi hayi umntwana lo ngwani ngwani. Inkosi yathi sithini siqume phakathi omnye wathi ye qumanini qumanini omnye wathi hayi kadini laba abantu sebenyampa inhliziyo ngejelasi befuna ukuthi sonke sifanane ngenxa yokuthi vela abalabantu mahlaba ezulu siyabonga sithi thina sifuna i-genuine dialogue asifuni ukubindana lamanye ama-political parties ngoba labo bayahlupheka kodwa laba bathengwa izanu PF asoze sibayekele basihlale emakhanda kungani lani lincedise lapho elikhona likhankase liye vota liye register lihlabe i-COVID kwenzela ukuthi u-2023 hayi ijaha liyangena.
Kunjalo Moyo, uyamuzwa lapho uyakhuluma posti lakho baba Moyo nantoke udaba Moyo. Ye.
Baba uDube labalaleli ngiyabonga. Ubaba uMagalela ukhuluma ngama-electoral reforms abehluleka ukuwalungisa ngesikhathi sika-2008 besiya ku-13 beseselama-members of parliament amaningi. Kwabalibala lo Morgan Tsvangirai sebekholisa ukuba ku-government of national unity. UMorgan Tsvangirai waze wakhuluma ukuthi kumnandi ukwenza ama-meeting loRobert Mugabe. Le tiye abayinatha every Monday imnandi kakhulu. Waze watsho ukuthi yena ayi iZimbabwe bengeke wakwanisa ukuyibusa eyedwa yena uMorgan Tsvangirai ezikhulumela esekholisa itiye ye-State House. Kathesi MDC Alliance ile less than 2/3 majority ePhalamende. Okuyinto ezoba nzima ukuthi ama-electoral reform la abakhuluma ngayo bawa-implemente ngoba kathesi sebekhonkotha bephandle more than kuqala beseselama number phose ayephose elingane lezanu PF. Uzokhumbula ukuthi ngaleso sikhathi i-MDC kababa uWelshman Ncube layo yayilama sitha angafika 10 ePhalamende. Okwakungenza ukuthi MDC yayikhokhelwa nguTsvangirai lale yayikhokhelwa nguMtambara nxa zazingavumelana mhlawumbe zazingaba lelizwe lalingayenza ukuthi ama-reforms lawa abe khona. Kodwa ke bakhetha ukulibala sebenambitha khona ngale ku-government of national unity. Kanti ke ngo-2017 futhi sibonile ngekhulu yamasotsha befaka uMnangagwa. UTsvangirai wayegula ese-South Africa lele mbhedeni. Sambona evuka egijima esiye eZimbabwe. Esiya congratulate uMgabe sebebelieve aboni MDC yena le labo chamisa babekhoni opposition yonke yayikona national sports besithi Emerson Mnangagwa a new dispensation sazibuza thina abanye ukuthi kathi oTsvangirai labo Magalela bona laba labo chamisa ngabe siya congratulate uEmerson Mnangagwa ongumbulali owabulala abantu bakithi ngombhuqazwe besithi new dispensation baya understand yini na ukuthi basese yi-opposition eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uMorgan Tsvangirai esagula futhi uke waphiwa imali engange $60,000 yokuyayelatshwa libandla lezanu PF. Sazibuza thina abanye abantu ukuthi kambe uMorgan Tsvangirai uba lesikhathi ayeyamukela khona imali yesitha kuthiwa izamncedisa. Njengakuveza phambilini ukuthi uNelson Chamisa ube le contract loRobert Mugabe ngoba uRobert Mugabe ube le company yochago okuthiwa iGushungu Dairy. Le company yiyo ekade ithwalelwa nguNelson Chamisa uchwago ngamatruck akhe. Ngase ngizibuza umbuzo engawuphendula ukuthi uRobert Mugabe loNelson Chamisa nqabe yi-opposition eZimbabwe bengasomabandla ndawonye uMugabe ufanda njani uNelson Chamisa imali yokuthi amkhuphe esikhundleni. Yonke le imbuzo obaba uMagalela Mafa abangeke bamphendule ngoba beyi-replica yezanu PF. Indaba yama-reform kathule ngayo ubaba uMagalela, indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla, wapha amabandla ngoba i-MDC special emathebeleleni abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 batshengisa ukuthi kuyini abakuphathela imathebeleleni. Kodwa sibonile ngo-2018 besifakela amashona ngu-17 njoba ngikhunshilo. Sibonile futhi lakathesi besiba lama-vice president amathathu. Kusitsho ukuthi kulamashona ngu-2 angu-vice, le ndebeleli-1 lo Chamisa ngu-president. Sababona besiye Zambia uChamisa lo Tendai Biti. Sazibuza ukuthi nxa uChamisa ele agenda yamaNdebele, why khona le Zambia engahambanga lo mawelishi njengo-deputy? Kukhanya ukuthi hayi kule inclusivity amaNdebele baya embrace, but sibabone behamba bodwa. UChamisa izolo ku-Twitter ukhiphe abantu etshengisela ama-leaders ayekhona ngo-8 etshengisela ukuthi bale minyaka emingaki, oJoyce Mduro, Rex Nongo, Mgabo, Mnangagwa, bonke abesishoneni. Wehluleka nje lokuqamba iNdebeleli-1 ubaba uJoshua Nkomo lobuThenjwele Sabe lobubani ukuveza ukuthi lawo ngama-leaders ngo-8 ayephila, kanti iminyaka yabo yona waye engabonanga kufanele ukuthi ayidinge ayifake lapha ngendaba yokuthi uChamisa ugijimisa i-politics yabo njengamashona. Ngakubonanga kufanele ukuthi atshengisele ama-leaders esiNdebeleni ukuthi ngo-8 kambe unaye enganani iZimbabwe ithathu zibuse. Ngiyabonga.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela sibile kuya phambili, ubona ngani kumele kwenziweni bawumoya?
Hayi, solution ilula babudube. Idonki ubabhemi lenkomo awukwazi ukuba bopha ndawonye, uyatshona ungalimanga. Sizamile thina njengabantu besiNdebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala amashona ngegugurawundi. Ukwasayini accord ubaba uNkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord. Sasebenza savuma ukuba ngo-deputy beMpumalanga, i-MDC ithe iqala liyakwazi ukuthi ubaba uGibson Sibanda kwakumele ebe yi-president. Bala bathi amashona amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele, wadethi ubaba uGibson Sibanda wamdeputiza uMorgan Tsvangirai. Kwezomtambara badede oWelshman labo Gibson bamdeputize uMtambara. Kwezosimba Makoni lekusile Mabambo uthi baba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela. Kutheke nxa sokutshaywa ikhuu sokumele uMphoko angene ngoba nguye owayi authentic lead. UMnangagwa sekhitshiwe, uMgabe sefakwe under house arrest, bamgijimisa uMphoko. Kuthe sokumele kuthathe uMakhuphe over, uTsvangirai sefile, uNelson Chamisa labo Magalela mafa, bagijimisa uThokozani Khuphe, bambiza i-dissident baphosa bamtshisela endlini eBuyera. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi amaNdebele eZimbabwe aphethwe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe i-political leadership, osokugoqela ukuthi lasebholeni langakuyiphi indlela kumbe kusemachurchi makungama-association aweZimbabwe iNdebele liyahlala lingu-deputy. I-solution njengoba ubuza babudube yikuthi thina labantu bemashonaland singamazwe amabili, kusamele sehlukaniswe. Labana bazimele bodwa, lathi sizimele sodwa. Ama-numbers awalandaba, thina siyimathebeleni sodwa. Kungelandaba lokuthi basibulala ngombhuqazwe. I-population ethi yedlula 6 million. Ungakhangela oBotswana balabo 2.5 million, balilizwe. ISwaziland ile 1.1 million, balilizwe. Kanti-ke thina sililizwe elikhulu kakhulu esingadingi ukubanjaniswa le Mashonaland.
Ye, ubambe konapho-ke sizwe ukuthi uMagalela uthini. Uya phambili kulapha-ke sizwe ukuthi ukhulume sithi.
I-MDCT ibandla likabani? I-MDCT namhlanje sebephongufaka MDC Tsvangirai. Ye, ubaba uTsvangirai wasebenza waze wakhothama, rest in peace. Kodwa phela likwazi ukuthi i-MDCT sathungamelwa ngumama uDr. Khuphe, yenza i-Congress. I-MDC Alliance ithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa, yenza i-Congress. Kwabe lama-parallel structures. Kwahanjwa ku-2018 general election singabantu esincinselayo sithi i-computation. Kwase kubuya i-interference ngezanu, sihambe ya-capture i-court ngoba ubaba uChamisa wayenqabile ukuthi engene ku-useless negotiations or dialogue okuthiwa i-Pollard. I-Pollard yinto yezanu, abantu bonke abahlangana ku-Pollard ngabantu bezobuhlungu bedliwe ngubaba uChamisa ahle bathi ngcono bayehlangana kwenzela ukuthi bamgwenqe ngo-2023 ngokusweleka kwenhlanhla asebengena bexotsha ama-MP bexotsha ama-councillor bebona ngani bazaba lobubelo kanti hayi bo lapho kunekethezela khona i-MDC sithandwa ngabantu bonke yikho abantu bonke bathi ijaha kalingene akusenalutho abaza kwenza ngoba i-MDC alliance sibanje sisingeyabantu sikhamba labantu ngoba si-citizen conventions for change kuthi kuthi abantu bona abaziguqulele i-political terrain yabo ngitsho la kuma-primary elections lonyaka amnyaka ozasho zesibe lawo abantu bazazikhethela kodwa omonzora lamanye ama-puppets ezanu-PF lokhu bebambe ngesidukwini sikezani sebesithi bona besa abasafuna ama-elections abe khona ngoba bona bangena nge-backdoor lokhu inkomo engazali umuntu yikho abantu bezimbabwe babuhlungu ngoba sebebonile ukuthi abanye abantu bangake imarathoni babesengene ukuyangena ku-state house yinto ekuthi ayi-100 meters isplint kanti yona imarathoni usmith lo mzorewa lo sithole lo ndabaningi sithole lochirawo ngo-1979 yenza internal settlement yagcina sokuthiwa zimbabwe rhodesia bathengisa ndiyakwazi usithole ngiwaqala ukulida i-liberation struggle ekuzapho ekuzanu umzorewa wakhampena kakhulu athina nabanye sise ema-detentions abanye baku-prisons egona kudinga abanye basezambia kodwa abafana bahle njabe izinto abafana ngithi ama-guerrillas bahle bamhlanza ngoba wasethengisile ngesikhiwa sithi history repeat itself okwe-MDCT sikhuluma ngakho nje ngoba abantu bafuna ukuthi bezwe ayisiyo party yabantu iphathi yezanu PF wonke umuntu okupholad ngowezanu PF u-referee ngumnangagwa player ngumnangagwa u-linesman ngumnangagwa yikho ke bekungamadwane emahlabezulu kuyayangisa njalo kusitshengisa ukuthi abantu uma sebephelwe ngumphako bangadla abadwababo mahlabezulu thina sifuna siyayifuna i-negotiations siyayifuna ingxoxo yama-political parties e-genuine hhayi ezarefulwa ngumnangagwa la e-interested lokhu yinqwala kuyazila sidingake kwenzakali idonki ingazali umuntu bonke laba sebephiwe izimali kwelibona ama-political parties amaningi sephonge ukuba khona sebekhangela izimota abahugwa ngazo bafuna izimoto abafuni ukuhlala kahle eZimbabwe yikho sithi ingqobe ikini mahlabezulu thina sifuna ukuthethisa abantu sisebenza kuhle abantu kodwa asisoze sithule uma abantu besithi thina sifana nalezanu PF izandla zethu azilagazi izanu yabhidlisa abantu nge-genocide ka-1983-1987 yikho mahlabezulu hlalani likwazi lokuthi i-MDC alliance ifuna ingxoxo genuine ones hayi khona amandlwane la
moyo nantutabo
yebo baba uDube labalaleli inyezwa ubaba uMagalela ukhuluma kakhulu ngemvemve zabo kumbe ngitshintshaka zabo beyi MDC of which mina angiyeke mphawule kakhulu lokho angithi bonke bezintshaka benje bonke bebethengisa kuzanu PF akakasitshela ubaba uMagalela nitshile ukuthi uMgabe ubesehamba loChamisa kulande ama-elections laphana and sithela nxa sokufe uRobert Mgabe sabona uTendai Biti lo Nelson Chamisa besiyakhulumisa umfazi kaMgabe uGrace besithi uMgabe wayeyi-pan-africanist he was a true revolutionary he was a true leader ngase ngizibuza ukuthi amadoda la amabili futhi bonke ngamaloya by profession ma bezathi Robert Mgabe owabulala abantu bakithi kangaka abedlula 40,000 kwathi abangu 100,000 baba displaced up to this day abazakala ukuthi bangapi uqale nini uba yi-pan africanist kutsho ukuthi kuTendai Biti lo Nelson Chamisa uMgabe kwakuqondile ukuthi abulala abantu bakithi ngombhuqazwe ngoba ungeke uselebrate impilo kaMgabi usiyagcina ngo 79 usiya ku 80 iZimbabwe ithathe uzibuse bese usithi ngo 83 kusiya ku 87 ngegenocide uthula ungasakhulumi ngomgabi but nxa uyiselebrate impilo yakho siyakhala kumuli yakhe sebhubhile usithi uyipan africanist usho ukuthi ukubulala kwakhe amandebele ayedlula 40,000 kuchiselwa abantu imizi kumisi development emathebeleland umgabe kumenza abe yipan africanist yikho ngisithi mina ibandla le-MDC asobandla ongalithatha serious nxa ungumuntu oqojulileyo kwezepolitika libandla njengalo iZANU PF eyahlanyelwa yiBritain khona lemuva kusiyafika ku-80 ngoba siyakwazi ukuthi ukubusa kwamgabe ngo-1980 kwaba yi-arrangement yeBritain uMargaret Thatcher esitsho ukuthi lo ozawina kayisuye ozabusa siyakwazi ukuthi yibo iBritain abahendla umgabe ngemva kokuba abuza lo Joshua Nkomo ukuthi ama-ideologies abo yikuyini umgabe wathi ufuna ukubusa kuphela unkomo wathi ufuna umhlabathi amakhiwa asebona ukuthi unkomo uzabahlupha bakhetha ukukhona ivalo Robert Mgabe siyakwazi ukuthi iBritain sidinekile ngezanu PF yiyo eyafoma iMDC yabanika ifunding yonke iBritain kayikazi funde any organization yasemathebeleland political yikuthola ukuthi lanxa isifunda i-MDC ifunda uMorgan Tsvangirai so thina masikhangele njengemthwakazi Republic Party akulanto esimangalisayo nge-MDC akulanto esimangalisayo ngezanu PF ngoba la mabandla omabili abanga ama-masters awo o-queen khona ngale eBritain yikuza kuthola ukuthi imthwakazi Republic Party ime egcekeni ime eqinisweni ibiza ifocholo ayingeke ithi ukuthi ifocholo lihloka ngalawo magama ngiyabonisa ukuthi hayi abakhulume iMDC whether bangu 7 kumbe bangu 10 inhlanganiso zabo bonke basetshenziswa iZANU PF bonke bakontrola eBritain thina njengemthwakazi Republic Party esesibuye lakho yifinal solution yokuzokhulula abantu bakithi ngiyabonga
ye umuzwe futhi lapha ke isizwe ukuthi uthini esiyaphambili umdala umafa nangu lapha
ye ngikhulumile mbele lizaphendula ndizondile kodwa liqiniso kanti khathesi eZimbabwe kuyini okuhluphayo eZimbabwe into ehluphayo yiZANU iZANU lokho yadalwayo ngo-1963 ayizange libe libandla ekuthiwa yi-Civic Party yaba yikhum political party, half politicians, half military. Yikho ke khathesi iZANU 2017 lapho bachaya khona ikhu sebebona ukuthi abafakwanga ngabantu bafakwa ngamasosha sebesenza imicimbi eminingi uhamba bevuselela amangcwaba amanye ama-political parties behamba bekhangela ukuthi i-MDC lamanye ama-progressive organizations bale-stronghold ingaphi sebengena khona ngale bazenze ngani bona babindana leZANU kanti vele bona bafunzwa iZANU ebusuku lemini ukuthi kabasebenze begadalala emandebeleni le-Midland besebenzisa futhi igukura wundi yinto esimangalisayo ukuthi abantu bengadingi i-political mileage ngegazi labatwabethu ngegazi likabatwana bakamambo lomzilikazi ngoba abantu laba babulawa iZANU lanamhla izihlobo zabo lokhu ezikhala uzababona ngezikhathi sezikufika ama-election abantu abanjalo sebekhuluma kakhulu ngegugurawundi bezama ukuwipha ama-motions kwenzela ukuthi abantu bazondane thina sithi igugurawundi sizayisebenza njalo siziphumelele kodwa asoze sisebenzise igazi labantu njalo sikhuluma ngenketho abajalo uzabona ukuthi kuZANU PF naku-PF zabo kwakuvele kulamandebeli lamashona zonke i-political parties. Yikho ke asisoleni iZANU ukuthi iZANU yiyo eyabulala abantu. iZANU eyayilidwa nguSithole yasithathwa nguMgabe ngo-1983-1987 ngumnankagwa loMgabe loSekaramayi labanye abalakho bebephila onkala obhanana ombenzi henodube bonke laba bantu babekuzana yikho ke ngokucatha ngomuntu esokhanya ngani abantu laba babulawa ngamatshona amachona amaningi ayivele supporta izaphu i-Central Committee yekankomo PF zaphu kwawo sinamano labo kunetimano labantu abaningi yikho ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano sikhangele ukuthi emathebeleleni south emathebeleleni north emathebeleleni ubulawayo egwelo bakhuluma isindebele sethi siyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona uma salwisana le-racism kaSmith sathi sayiqeda du kungani khathesi sesivusa inketho abachabi kungani eZimbabwe singabantu esingayanga ngitsho lesikolo esingazange siye church umuntu ngumuntu siyasikhetheni abantu ngezenzo zabo lokwenza kwabo hayi ukuthi lo ngumshtonga lo ngumtshona lo ngumndebele lo ngumsuthu lo ngumvenda singabantu banye khona phana kobulawayo asikhetheni abantu esibona ukuthi bangafeza i-change yikho ke mahlaba ezulu siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamilo ngani bazabhiwula imota bona baphinde bepatyashwe lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenele bazuze ukudla
nanso-ke baba uyazizwela la ngena khona
angihleki ngiyazisa baba uDube ubaba uMagalela uthi kumele sibe kwazi ukuthi iproblem yeZimbabwe kuyini ngicabanga ukuthi kayazi iproblem yeZimbabwe from 1980 Iproblem yeZimbabwe ishona hegemony, oshona dominance, oshona supremacy over amaNdebele. UMagalela ayehluleka ukunanzelela ukuthi iparty yakhe MDC leZANU-PF azihlukananga ngoba bonke bengamashona bafuna ukuba superior over amaNdebele. Yikho ke okwaliwa yimthwakazi Republic Party namhlanje ukuthi na asithi ma second class citizens ezweni labo khokho bethu. Ngiyamangala nxa yikho ebala ngomambo lomzilikazi ngoba bona abantu ababalayo ngamakhosi kumbe zinkokheli ebezikhona kwelikamthwakazi kanti nxa esithi iZimbabwe ibambene iyi-1 ngale emashonaland yibapha abakhokheli abavezayo angabaqondanisa lo mambo lomzilikazi kanti ngakwesibili siyakwazi ukuthi imbali yemashonaland ithi uSekuru Kagubi lombuyane handa babe equally to inkosi loBhengula okungamanga ngoba bobabili babevele bengama spirit mediums so ke ngalawo mazwi kukhanya ukuthi ubaba uMagalela mafa ihistory yeZimbabwe kayazi ngicabanga ukuthi laye wabala kumbe wafunda leli bhuku elibhaliswa abantwana bethu ezikolo zeZimbabwe okuthiwa people making history whereby amashona kuze kube namhlanje basayenza ihistory yabo ngoba izolo kabayenzanga ukhuluma ngezaphu ihlangene imhlobo yonke kulabo Joseph Msika omnodawafa ojirira onzira masanga nabo bonke chinamano laba bantu mina ngengi babali ukuthi balida lonkomo ngoba ngesikhathi umbhuqazwe usichaya obaba umsika behlale egamshi kobulawayo ubaba unkomo kuthuba lekegqoka isigqoko obaba umsika kabazange bagijinyiswa abazange babotshwa odabengwa bayabotshwa lolu Kout Masuku bebotshela into abangayenzanga bechajwa nge-treason charge izaphi labo Ambrose Mtiniri okuzanu lanamhlanje wonke la ma-leaders ayengamashona ekuzipra lakuzaphu kazange athintwe ngombhuqazwe kwagijinyiswa ama-leaders ayelobuNdebele phakathi so ke ubaba uMagalela mafa engazama ukudistorta ihistory ngihlala ngitshela abantu ukuthi wona la amashona ayelobaba unkomo kuzaphu emini babesiba lo nkomo ebusuku bagijime bayethengisa kuRobert Mgabe ukuthi unkomo uplana lokhu lalokhu lalokhu yikho unkomo kwaba nzima ukuthi akhokhele uyakhuluma ngekhuu ka-2017 kathi uMagalela mafa le-MDC baze nini ukuthi ikhuu ngo-2017 ukuthi uMnangagwa utshaya ikhuu lamasosha njengoba nishile ukuthi uMorgan Tsvangirai abo-Nelson Chamisa aboprofessor Arthur Gusen Mtambara sababona e-National Sports Stadium bejabule kakhulu ukuthi mgabe sephumile sokungene inew dispensation engu Emerson Mnangagwa. So bona babona nini ukuthi ikhu ngoba nqa ngesikhali lesiyana babevala amehlo besiya celebrate uMnangagwa engena bebengenisa omunye uDevo edlula Robert Mgabe asebengikhona bembona namuhla. Kuyakhanya ukuthi uMagalela Mafa le MDC yakhe badlala ngabantu abakabi serious. Ngoba ngikhona bekhuluma ngekhu namhlanje thina sayibona ngo 2017 ukuthi ikhu ukukhipha umgabe esikhundleni ufake uMnangagwa kufana lokukhupha inyoka enkulu ufake umntwana wayo ingakhula la inyoka le encane iza kuluma ngoba inyoka vele ayimthandi umuntu
ye nxa singavala ke khona manje njengoba ke isikhathi sesidliwa ngumangoye poseli elifitha amafitshane kunapho kutsho ukuthi ye kusukela namhlanje kusiyafika ukhetho lwa-2023 kuyaba sekulama-reforms yini khona kuguqula indlela ukhetho lwenziwa ngawo ngalo njalo lokuthi lingena ngaliphi ukhetho kungela ama-reforms lalawo amafitshane sebe
ngiyabonga babuDube thina okukhulu esikwenzayo engifuna abalaleli bebekwazi sikuzinga le-political education sifundisa abantu bakithi ngokuqakatheka kokuvota bekhetha inkokheli zabo. Ubaba uMagalela okunye akukhohliweyo engifuna ukuhighlighta babuDube ukuthi iMDC kudala ikhona ilama MPs ilama councillors kayikameli abantu bemathebeland ngendaba zokuthathelwa kwabo imisebenzi ukufundiswa kwabantwana bethu ngamashona amanensi siba ngamashona amapoyisi siba ngamashona amasivu sebenze ngamashona thina sifundisa abantu bakithi ukuthi emathebele nje sifuna i-political power esingalayo eyasilahlekela ngo-1987 ubaba uJoshua Nkomo esiyaginywa iZanu PF. Yikho ke kusamela abantu bakithi kuqakatheke ukuthi kumele babekwazi ukuthi kathi nqa besiyafaka uca emuntwini besiyavota bavotelani ngoba ukuvotela iZanu PF le-MDC yikuvotela indubo kwelikamthwakazi kuvotelwa ukuthathelwa umnotho yikuvotela ukuthathela umhlabathi yikuvotelwa ukubulawa lakwe culture ikuvotelwa ukuthi ubuzwe bethu budilike. So ke thina sithi hayi ama reforms akhona ngo 2023 loba ka wakho thina sazama indlela yonke ikuza thola ukuthi MRP ithatha i radical stance yokutshengisela ukuthi iZanu PF lamasocha ayo lama CIO ayo lamapoyisa abo gasibe sabi thina sifuna ukukhulula abantu bakithi whether kula ama reforms kumbe akula ama reforms yikho sithi thina imthwakazi Republic Party is not just an ordinary political party but it's a revolutionary party ezimeleyo ukuemele ukuveza amaqiniso wonke ebantwini bakamthwakazi lasemhlabeni wonke jikelele.
Ye emoyo baba siyabonga kakhulu ke sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba umqondisi moyo yokubandla lemthwakazi Republic Party muye olikokelayo. Sithathele njalo lithuba ukuthi sibonge umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le MDC Alliance umsekeli wesikhulumeli sebandla leli.